sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 ku Hlangula 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
i-demonstration efuna ukulontshwa yi-MTC kungani kayikho practical, akula njongo ebambekayo esingathi mhlawumbe yisingayenzela, and I think i-timing yangkhona ngani i-wrong, because so far i-national mood is not ready for something like that.
Ingcwethi wezombusazwe zithi ukutshengisela okufuna ukwenziwa ngabomanyani we-MTC Alliance kusasa akusoze kulethe inguquko abayifunayo emthethweni oqondisa ukhetho.
Labo osobhizinisi abase-Britain bayazi vele ukuthi eZimbabwe kule mathuba amaningi, kodwa nje bazokhangela nje ubona ukuthi umumo wakhona okhetho ungayenza yini ukuthi kube le ndlela yokuba le bhizinisi. Ngibona ngathi into enhle kakhulu.
Iqula labosomabhizimusi elivela eBrithani lihlangene lomongameli Emmerson Mnangagwa lamhla emini emahofisini akhe eHarare. Namhlanje sisungula indaba eziphathelane lokuhlaziya indlela ukhetho oluhlelwe ngayo lonyaka lokudingeka kwaziwe labo ababhalisele ukuvota ezigabeni ezishiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukutshengisela okufuna ukwenziwa ngabomanyano we-MDC Alliance kusasa kulakho kungalethi inguquko kuzifiso zabo zokuthi ukhetho lenziwe ngemva kokulungisiswa kwemigoqo emithethweni yokhetho, abathi ilakho ukubavimba ukuvota bekhululekile. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abomanyano we-MDC Alliance bakhangelele ukungena ezitaladeni zedolobheni leHarare kusasa bekhonona ngeminye imigoqo ebalisela ukungaphiwa ugwalo lwamabizo abalelungelo lokuvota, i-voters roll, ukungenela kwamebutho kwezokhetho lokungaphiwa isikhathi emsakazweni kahulumende. Kodwa ingcitshi zithi isikhathi sesidliwe ngumangoyi kwi-MDC Alliance ngoba yavele yaphuza ukubanga umsindo ilanga lokuvota elamhla ka-30 Ntulikazi lingakaphawulwa. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Sipho Dube.
Akulangqondo lokho okwenziwa yi-MDC, sesake sawukhuluma sesikuphinda njalo. Akuncedi ukuthi betshengisele khona sokusele less than 60 days ukuthi ukhetho lube khona.
Lokhu kusekelwe ngusikhwica mfundo wekolishi le-University of Zimbabwe yena othe imithetho esikhona yiyo ezasetshenziswa kukhetho, kungakho i-MDC kumele izilungiselele ukuthi izasebenza njani ngale mthetho, hhashi ukuhlaba umkhosi isikhathi sesiphelile kanje.
I-demonstration efuna ukulontshwa yi-MDC kungani kayikho practical, akula njongo ebambekayo esingathi mhlawumbe yisingayenzela, and I think i-timing yangkhona ngani i-wrong, because so far i-national mood is not ready for something like that.
Kodwa ekhuluma lentatheli zindaba emini umnumzana Amos Chibaya obona ngokuqoqwa komsebenzi kwi-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi kunengi okungazisekiyo osokusenzwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lekomishini ebona ngezokhetho i-ZEC ngaphambilini kokhetho, ethi uZulu akafuni ukuphinda ukutshontshelwa ukhetho njengalokho abavame ukukwenza abezanu eminyakeni edlule. Njalo uMnangagwa usesazi ukuthi angekela ukuzigeza kukhetho lolu, uzakhitshwa ngabantu njengomgabe.
Tomorrow we are holding a free and fair election peace march in Harare.
Kusasa sizatshengisela ngokuthula sisuka e-Africa Unity Square sisiya emahofisini e-ZEC, lapho sisiyabanika incwadi yethu yokusola indlela abaphethe ngayo amalungiselelo lawo.
Enye ingcitshi yezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthe kuyadingakala ukuthi imithetho yekhetho lokuqondiswa kwalo ngabe i-ZEC kulungisiswe njalo, kuqakathekile ukuthi kwenziwe kungakayiwa kukhetho.
Ama-demands ayenziwe izimeli ze-alliance amayelane lama-reforms, kuyadingakala ukuthi kube lama-reforms ezinye izinto abazikhulumileyo ezinjengeze audit ethe voters roll into esiqhakathekileyo kakhulu ukuthi siyenziwe.
Osakhulayo unkosikazi Thando Inkosi Ncube uthe kuqhakathekile ukuthi uhulumende weZANU-PF ake aphikizwe njengoba esejayele ukuthi akuchoyo akubhikiza njalo kumele uhulumende abekwazi ukuthi abantu abajabuliswa indlela amalungiselelo ekhethwa aqhushwa ngayo izekhi.
I-match emele yenzwe kusasa i-MTC Alliance izalomphumela omkhulu kakhulu. Sesikangelela ukuthi iZANU ijwayele ukuthi yona ayiphikiswa ekukhulumileyo yikho lokhu ukuphuma kwethu ngobuningi bethu kulomphumela phakathi kwangkhona. Kuyabenza ukuthi bethuke ukuthi sesimile ukukhuluma sathi nxa sikhuluma sizakhuluma njalo siphinde senze konoku esikufunayo ukukwenza. Nxa ingasalalelanga yikho lokhu kodwa babe bekwazi ukuthi sikuhambile njalo basibonile and bayakwazi ukuthi kuyini exactly okufunekwa ngabantu.
Ilunga leZANU-PF osakhulayo umnumzana Thembani Sibanda uthe ibandla le-MDC Alliance lelungelo lokutshengisela ngokuthula njengezalwane zeZimbabwe osembusweni omutsha okwaMnangagwa ukuze bazise uhulumende izikhalazo zabo yikho bengavinjwanga.
Engikubona ku-right ukuthi nxa bengamatsha bematshe bethula kusweze kube le problem nje ngithandazela ukuthi maybe bematshe kube le peace. Sebe ngakwenza nxa befuna ukuzimatshela nti le sekuyi-new era sekuyi-free Zimbabwe as long kungasoze kube lama clashes phakathi kwama-youth lawo but nxa befuna ukumatsha bengazimatshela bekhulume konke abakufunayo yabo.
Abomanyano we-MDC Alliance sebelesikhathi bekhonona ngamalungiselelo ekhetho lwalo nyaka yizekhi kanye lohulumende weZANU-PF ngamaviki edluleyo umnumzana Thinta Ibiti lomgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Morgan Komich batshele intaleli zindaba ukuthi iZimbabwe ayisoze ibe lokhetho imithetho yokhetho lamalungiselelo ekhetho engenziwanga ngendlela njalo okusemthethweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nguGibson Pepe.
Kusenjalo, kuminyaka edluleyo ibandla le-MDCT lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirai lalizama ukubiza abantu ukuthi bayitshengisela kodwa kuhambe abalutshwana kakhulu. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kusasa kuza kuba lithuba lokuthi umnumzana Chamisa atshengisele ukuthi uyenelisa na ukukhokhela abantu bemlalele.
I think for iminyaka eminingi MTC yayizama ukwenza ama-demonstrations isehluleka. So angilashuwa ukuthi ongayenza ukuthi kusasa ibe labantu abaningi kungaba yini ngoba abajayele nje ukuthi kungabi labantu abaningi. I don't remember i-demonstration MTC eyagcwala abantu. So mbona ngani bangayeke kunanzelela nje baza balabantu abalihlekana nje bese kukhanya nje iZANU lisho ukusebenzisa ukuthi ivele i-MTC ayila support abantu abayikhulumayo, into abayikhulumayo vele ayisebenzi ngoba I think i-demonstration leyaba la i-cause balayo i-genuine. There is need for ama reforms isikakhulu sisiya ku-election lapha. But mbona ngani i-demonstration yakhona iyenziwe ngesiphangephange engicabangela ukuthi bangagcina nje besiba labantu ababili abathathu kumbe ihlekana labantu nje kungasoze kube le-impact.
Sizwe labasakhulayo bebandla leZANU-PF labo besithi bazangena ezitaladeni. Ubona njani lokhu nxa kungayenzakala? Akusoze kube lo dlakela na?
Definitely udlakela luzaba khona ngoba abantu abasakhulayo bangahlangana ezitridini bengabandla atshiyeneyo bazahozana begcine besilwa. But kutshengisela I think i-desperation esayidini yeZANU-PF futhi iZANU yesaba ukuthi mhlawumbe abantu laba bazaba baningi bebesezitridini bedemonstrate ugcine mhlawumbe abakwamanye amazwe ama-observers ebona ngani into ye-election ne-reform leyo ilusupho. So iZANU ayizama ukuthi nje ifake abaye abantu bethi khona wayelist kula bantu abademonstrateayo abaningi bathi khona kokwenzakalayo akukoright. So i-tactics zeZANU lezi I think bavele bazijwayele zingicabangisa kakhulu ngama-80s usacabanga ukuthi kwakulama-youth eZANU aye-operata labo ku-ground ukuthi labo kwakuhamba khona ama-youth eZANU ehambe demonstrate cha abantu. That's the same tactic iZANU esiyisebenzisa. Ngibona ngani nina okuhluphe endalo yeZANU kathesi ukuthi i-controller kakhulu i-military and uzabona ukuthi ama-strategies akhona ngama-strategies e-military ama-strategies abo 78, 79, 80 ngesikhathi se-ground. It's so scary sometimes ungacabanga ungananzelela indlela iZANU ekwenza ngayo ukuthi nazo ukuthi iZANU kakhulu ayila support.
Umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Iqula labo somabhizimusi elivela eBhilithane lihlangene lomongameli Emerson Mnangagwa lamuhla emini emahofisini akhe eHarare ngesikhathi uhulumende esithi uqinisa imizamo yokuhuga amakampani akwamanye amazwe ukuthi azosungula amabhizimusi eZimbabwe. Iqula leli ligoqela abakumabhizimusi okwenjiwa kwamatshe aligugu, amandla egetsi, ezokulima kanye leziphathelane lemali. Ngaphambilini kwalumbuthano, iqula lenhlanganiso yomanyano we-Commonwealth Membership Assessment Mission lihlangene lomphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe kanye lezokuthengiselana uMnumzana Sibusiso Moyo licubungula udaba lokuthi eleZimbabwe lingabe selilungele na ukubuyela kulumanyano. Lokhu kulandela ukuphatheka kwaMnumzana Moyo emhlanganweni we-Commonwealth eBhilithane ngenyanga ezedluleyo kanye leminye imizamo kahulumende yokukhankasela ukuba lilunga lalumanyano. Studio 7 ayilenelisanga ukuxoxisana leziphathamandla zikahulumende ukuzwa ukuthi kuvunyelweni kulimhlangano. Kodwa ngakwelinye icele usenator weMelika uMnumzana Chris Coons ubikwa isithi eZimbabwe alikasunguli inhlelo ezimqoka ezingabangela ukuthi kuthiwe ukhetho lukhululekile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ye, sibili kuqakathekile ukuzingela nxa kudingwa ukuthi ube lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe leBritain. Labo osobhizinisi abaseBritain bayazi vele ukuthi eZimbabwe kulamathuba amaningi, kodwa nje bazokhangela nje ubona ukuthi umuma wakhona okhetho ungayenza yini ukuthi kube lendlela yokuba lebhizinisi. Ngibona ngathi into enhle kakhulu.
Sibonile njalo lequla le-Commonwealth Membership Assessment Mission lalo libuyile ukuzoqhuba umsebenzi wonalwane lase liwuqalisile ukuthi iZimbabwe ibuyele kulumanyana. Ubona lokhu lakho kuphumelela na?
Into enceda kakhulu ngodaba le-Commonwealth ukuthi kule mithetho embalwa eqondane lokuthi ube lilunga le-Commonwealth. Kuzanceda ukuthi uhulumende okubuyayo kumpomutsha abe laye lesifiso kusho ukuthi abe eqondane le mthetho yakhona. Okunye kulezinto eziningi esasilahlekela ama-sports, ama-scholarship. Ukuba lilunga le-Commonwealth kuqakathekile kimi. Ngibona ngathi yinto enhle ukuthi beze lapha bazokhuluma labo Mnangagwa.
Kodwa ngakwelinye icele siyambona usenator weMelika uSenator Coons esithi uhulumende kakaguquli imithetho yokhetho njalo kazihluphi ngokulungisa umnotho welizwe, uphonga ukukhuluma nje kodwa kakukho okubonakalayo akwenzayo. Ungathini ngenyathela le-United States sesiliqathanisa lele-England?
Ngathi nje ukuza ukuthi bezezezingela amathuba ebhizinisi akusho ukuthi bazakubaletha. Ngibona ngathi mina baqonde khona ukuthi babone ukuthi ukhetho luzaphuma kanjani. Ama-Americans bona bangathi baqakathekise khonokho kombuso lakho kuzafaka i-pressure kuhulumende wethu ukuthi alungisise imithetho eqondane lokhetho. Ukuguqula imithetho yakhona kuqakathekile ngoba ukhetho kufanele luphume kuhle ukuze osobhizinisi labo babe belethe izimali zabo. Yinto enhle kanye ukuthi baqondane lokufaka i-pressure uMnangagwa.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Ku-Live Talk lamuhla sihlaziya ukuthi iZimbabwe isilungele ukhetho na nxa sikhangele osokumele kwenziwe andubana ukhetho luqhutshwe mhlaka 30 kuNtulikazi. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Izakhamizi zesiqintini sebulilima zikhala ngokuthi zihamba amakhilomitha edlula amachumi amathathu zisiya ekilinika yendiweni ukuyadinga usizo lokwelatshwa. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bebulilima ezansi emandebeleni bakhala ngodubo lokuhamba imango emide besiyadinga uncedo lokwelatshwa ezibhedlela okuludubo lwabanengi abahlala emaphandleni. Unkosikazi Sikhangele Ndlovu, isakhamuzi salumango, uthi bahamba umango omude ngempela ukuthi bafinyelele ekliniki yakondiweni. Isikhathi esinengi bancedwa ngabalolwazi lokwelapha abahlala duzane labo.
Esibhedlela siyahamba umango omude, usizo siyaluthola, kodwa inkinga yokuthi sihamba umango omude kakhulu. Njalo abasincedisayo ngalaba behealth esihlezi labo esigabeni sihamba 15 kilometers.
Unkosikazi Doris Changule uvumelane lonkosikazi Ndlovu ethi bahamba umango omude.
Esibhedlela ungakhulumi mntanami. Esibhedlela sihamba umango omude ukuthi angikwazi ama-kilometers nje siyendiweni khonale. Kodwa basamukela kahle, basiphatha kahle esibhedlela. Inkinga nje umango omude.
Umnumzana Edward Magutshwa weKandana Village uthi uhamba umango omude loba nje kunganeno kulabanye abahamba odlula owakhe.
7 kilometers kwekhansili. Kosikhathini ngapha kuyi-10 kilometers. Udubo lwami ikuthi ivillage yeKandana wona ngokwayo ilemizi eyi-150 kodwa ilo mgodi oyi-1 futhi umgodi lowo okukha amanzi ahlazekileyo ngowesikolo izakhamuzi kazila mgodi idamu kazila. So uhlelo lolusikhangelela ukuthi engeke ungasiphathisa ngamadamu lokho okuncane lokho.
Unkosikazi Luisa Ncube weGwambe uthi bahamba emahlathini, ngakho-ke bakhangelele ukuzakhela iklinika njengezakhamizi.
Hayi, isibhedlela ke lapho luhlupho sibili ngoba isibhedlela sikatshana, especially ebusuku ungaphulelwa ngumntwana sikuhamba emahlathini. Besikhangelela ukuthi ngakuyahamba kude kuyena le ikliniki ekhona, nxa ingaphumelela hayi sibona ungathi sesingaphila kahle.
Zonke izakhamizi zebulilima zikhala ngodubo olufanayo lokuhamba umango omude besiya esibhedlela. Unkosikazi Sinanzeni Ndlovu uthi abantu bayaphatheka bagule baze basile behleli emakhaya.
Lapha kuyafana amanzi lezempila kahle, isibhedlela sethu sisebenzisayo kukondiweni kuwa-21 30 kilometers la kuya khona ngenyawo. Abantu bayaphatheka, umuntu agulaza sile hleze ekhaya seloko kuhamba.
Izakhamizi zebulilima ziphila nzima ngemva kokuhamba umango omude isikhathi esinengi esibhedlela, bathola kungela mithi bacine bezithengela. Eminyakeni emithathu edluleyo umphathintambo wezempilakahle wathembisa ukwakhela abantu abahlala emaphandleni amakilinika phakathi kwamakhilomitha amahlanu, kodwa izakhamizi lokhe zilindile. Ngaphandle kokuhamba umango omude njalo, abongi labodokotela bayasilela emakilinika amaningi emakhaya. Abaphatheke kakhulu badluliselwa ezibhedlela ezikobulawayo ngenxa yesimo esiphansi kwezempilakahle emaphandleni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sekusele inyanga ezingaphansi kwezimbili ukuthi isizalwane zeZimbabwe zibe lokhetho lokuthi ngamongameli welizwe, amalunga edale lephalamende, amasenetha kanye lamakhansela langalinye Ndawo inye njalo sikhathi sinye uBenedict Nhlapo uhlaziya indlela lolu khetho oluhlelwe ngayo lokudingeka ukuthi kwaziwe ilabo ababhalisele ukuvota.
Ngokujo wesekelo sombuso esija ukhetho kumele luqhutshwe iminyaka emihlanu yedala lePhalamende ekhona engakapheli. Njengoba ke leminyaka yedala lePhalamende likhona iphela mhla ka 21 Ncwabakazi 2018 kukhangelela ukuthi ukhetho lube khona kungakadluli lelanga. Abaza kwenelisa ukuvota ekhethweni lwalonyaka ngababhalisele ukuvota kanti umuntu kuzafuze avotele endaweni yakhe voting station esewardini iward yakhe njalo endaweni yakhe ngokuvota iconstituency. Isibonelo ngesokuthi ohlala kuward 15 eluveve njalo ebhalise khona uzavotela eluveve primary ephansi kweward 15 yecouncil yedolobho lakobulawayo phansi kweconstituency yeluveve. Kulamabandla edlula ikhulu abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka. Osokucaca ukuthi ibandla lezanu PF lomanyano we-MDC Alliance wecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa yiwo amabandla abonakala ehamba phambili. Amanye okukhanya ezabonakala kakhulu kulolu khetho ngumanyano we-MDC okhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umanyano we-Rainbow Alliance okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, i-Coalition of Democrats laleli elihlubuke kuzanu PF ele-National Patriotic Front. Njengoba ke lolu kulukhetho oluhlanganisa bonke abavotelwayo, ovotayo kuzafanele esiyangena ebhokisini lokuvota esesazi ukuthi esikhundleni sikamongameli welizwe ufuna ukuvotela ubani, umelweda lePhalamende amfunayo ngubani, usenator amkhethayo nguphi kanye lokuthi uthande bani kumakhansila. Loba nje emanenga amabandla azancintisa kusikhundla sikamongameli, ingcitshi zithi umjaho omkhulu uzaba phakathi komkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa oleminyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa, lo mkhokheli webandla lezanu PF umnumzana Emerson Mnangagwa oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa 75. Ekhethweni lukamongameli zingaba ngujiki lobhanqa kumbe onqobileyo ehluleke ukwedlula isilinganiso sengxenye yamavoti ekhulwini 50% levoti elilodwa 1 vote luzaqhutshwa kabutsha ukhetho lukamongameli kuzokutholakale onqobe kwacaca. Umbhali ingcitshi kwezombusazwe njalo nginobhalo webandla le-United Democracy Movement omnumzana Andrew Nyathi ukuthi esikhundleni sikamongameli akufuzanga abantu bavotele umuntu ngoba ehlakaniphe kakhulu loba ekhanya elamadlabuzane.
Umuntu oqakathekileyo nguwe wena ovotayo. Kumele ube kwazi ukuthi ufunani wena. Obususithi ke right njengoba mina mfuna into engaka. Kusho ukuthi ke uSibanyabanyana umunye umuntu engamfaka lapho ukuthi ngimvotele angisebenzele ngoba ngeke ngamuzwa ekhuluma ngento lengiyifunayo.
Ziphose zifike amakhulu amathathu 270 izikhundla ezakhethelwa abantu edalele parliament. Phakathi kwazo ezedlula amakhulu amabili 210 ngezabameli bedalele parliament abazavotelwa ngelanga lokhetho, bese kusithi eseleyo ezingamachuma esithupha 60 zigcinelwe amalungu edalele parliament awesifazane, kodwa amabandla azakwabelana lezi zikhundla kusiya ngokuthi ibandla lithola amavoti amaningi kangakanani ekhethweni. Intatha zindaba eZimbabwe umxoxi Sinqube uthi uqakathekile ukuthi abantu babheke amaphutha abesenziwa umelweda lePhalamende abebemkhethile ukuze bangenzi iphutha elifanayo lalonyaka.
OMP esesibe labo ngabantu labana abangena ngoba befuna imali, ngoba befuna izimota ezithile kuhulumende. Hayi abantu abathunywe ngabantu ngoba kukalutshwana ukuthi uthole uMP ehlangane labantu phakathi kwesikhathi ezothatha izikhalazo zabo kumbe ezobabikela ukuthi lokho abamthume khona kungakuyikuphi asekwenzile kumbe yikuphi asecabanga ukuthi kungenziwa phakathi komphakathi.
Selokhu iZimbabwe yathola uzibuse isiqube ukhetho lukamongameli kane, kanti ke obelokhu enqoba ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe loba nje ngo-2008 kwaba lobufakazi bokuthi owayengumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai nguye owanqoba kodwa waqilibezelwa. Ukhetho lwabameli bedala lePhalamende lona seluqhutshwe kahlanu kanti sikhathi sonke iZanu PF yiyo ebenqoba. Ngenxa ke yokuthi minyaka yonke iZanu PF ibisetheswa umlando wokuqilibezela kulolu khetho, isiphathamandla semandla sezaphu umnumzana Future Msebele uthi abazaqapha ukhetho kuzafanele basebenze gadalala.
ama observers kungaba kuhle ukuthi afike 3 months before ama elections ukuthi babone ukulungiselelo kwama elections ukuthi kuba njani, abe khona almost all polling stations if possible, abe khona lapho ama ballot box ahlanganiswa khona lapho kwenza khona iverification up to announce kwama results.
Njengoba ke kuyiwa kulolu khetho omaqhuzu balo iZANU PF le MDCT zombili zidabuke phakathi, abasiki bebunda bathi akukacaci lapho okuzawela khona indukulo xaxaku. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Sezingujikile obhanqa phezu kwengalane yemiklomelo izimbamgodi zelitshe le-platinum ngemva kokuba iqembu lomdlalo wenguqu elengeza platinum stars lenqotshwe okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yalonyaka e-Castle Premier Soccer League. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba.
Iqembu lengezi platinum lele-FC Platinum alemiklomelo engamashumi amathathu lathoba munembili ngalinye ngemva kwemidlalo elitshumi lanhlanu. Omabili lawa maqembu asenqobe kumidlalo elitshumi lambili, aba ngujikilobhanqa kumidlalo emibili yanqotshwa kumdlalo owodwa. Kodwa iqembu lengezi lihlezi phezulu ngoba lona lihlohleka nenye kulele-FC Platinum. Okunye okufanayo yikuba lawa maqembu kumdlalo owodwa anqotshwe kuwo atshawe liqembu leBulawayo Chiefs lona elitshaye lengezi nge-1 kanya ngesonto, ikanti ngenyanga kaMabasa linqobe le-FC Platinum nge-2 kanya. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo omqeqetshi weqembu lengezi uTonti Rayindiraya ukhale ngendlela uNompembe uHadlindazi yabambe ngawo lo mdlalo.
So many things which happened which obviously I'm not happy about as a coach.
Kuningi okwenzakale emdlalweni okungathokozisanga. Yebo, siyavuma ukuba uNompembe laye ngumuntu olakho ukwenza amaphutha, kodwa nxa engenza amaphutha amathathu alakho ukuguqula isimo somdlalo kusuka kube lobunzima ikakhulu emdlalweni onjengalowo lapho ebesikhangelele ukwala silokhu sikokhela ngemiklomelo emithathu.
Undira ukhale ngokuthi iqembu lakhe lincitshwe umbekwa, kodwa iqembu le-Chiefs lawuphiwa. Kwathi phezu kwalokho iqembu lengezi liqede umdlalo selisilela ngabadlali ababili abatshengiswe ikhasi lombala obomvu ngehlandla lesibili lomdlalo. Kusenjalo iqembu le-Highlanders liyale lilokhu lisendaweni yesithathu engalaneni ngemva kokutshaya eleHarare City ngomgqibelo lakhuphula inani lalo lemiklomelo lakumajumi amabili lathoba munemunye. Iqembu le-Triangle yilo eselihlezi endaweni yesine ngemva kokutshaya eleDynamos nge-3 kanya njalo lilemiklomelo ngamajumi amabili lesithupha. Ngaphansi kwengalane iqembu elijeke amanye amaqembu eleMutare City selilingana ngemiklomelo leqembu elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane eleBulawayo City omabili elemiklomelo elitshumi lanye ngemva kokuba eleMutare litshaye eleCape United nge-2-1. Kwathi eleBulawayo City lehluleke ukuvikela amagoli amathathu umdlalo waphela selingujikilobhanqa 3-3 leqembu leyada. Amanye amaqembu asendaweni yezine ezisemsileni wengalane ngabalisa eleShapane Mine elemiklomelo elitshumi lambili njalo elibhaxabulwe nge-4 kanya ngele-FC Platinum kanye leleChapungu elemiklomelo elitshumi lantathu njalo elinqotshwe ngeleZPC Kariba nge-3-2. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu lona eliselizweni le-South Africa ukuyaphatheka komncintiswano weCOSAFA lidlulele kusigaba se-semifinal ngemva kokunqoba ileBotswana nge-4-1 ngemva kokutshaya kwembekwa emdlalweni we-quarter final odlalwe ngesonto. NgoLwesithathu iqembu leZimbabwe lizadibana leqembu leLesotho lona elinqobe leSwaziland nge-1 kanya, kuthi komnye umdlalo we-semifinal iqembu leZambia lizadlala leMadagascar. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, isikhathi savumi kuba siqhubeke sisonke. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.